Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlaka 7 Mpandula 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje, abaphikisayo eZimbabwe bathi ukukhahlanyezwa kwabo kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wesaba uZulu. Abanye abesifazane eZimbabwe bathi basebenzisa imithi yesintu ukwenqabela imikhuhlane etshiyeneyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphikisayo eZimbabwe bathi ukukhahlanyezwa kwabo kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wesaba uZulu. Bathi uhulumende kaMnangagwa wephula ilungelo luntu ukwedlula okwakusenziwa ngwaye ngumongameli umuyi uRobert Mugabe owasuswa esikhundleni libutho ngomnyaka ka-2017. Kulabaphikisayo abavalelwe e-remand prison October befuna ukutshengisela ngesikhathi kuqhutshwa umhlangano we-SADC Summit eHarare. Kulabanye njalo bathi uhulumende ubathwalise nzima kulezi nsuku loba umhlangano lo sowaqhutshwa eZimbabwe. Ukuhlaziya udaba lolu Gibbs Dube we-Studio 7 uxoxele uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube onobhalajikelelo wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Kutshengisa ukuthi uhulumende okhona asiyo uhulumende wabantu, uhulumende oyisitha sabantu futhi owesaba uZulu, ngoba esazi ukuthi uZulu akamvotelanga. Kuzanywa ukuthi kwethuswe abantu bahlalele evalweni ukwenzela ukuthi bangabuzi lutho. Njengoba kunje ukhunywa labo 30 tembo nalabo, kufuneka ukuthi abantu bahlale besevalweni. Yikho lapho kulohlupho khona khonapho. Njalo khonokho besekugcwalisela ukuthi ukukhishwa kukaMgabe kuthiwa sokulungisa izinto kwakungamanga. Njengoba abaningi savela satsho ukuthi lapho kunuka santungwana la.
Ye, kodwa kuzaqhubeka kusenzakala konke lokhu abantu bevukele nje. Khona kulanto vela kubangayenza. Kunjani?
Kodwa abantu mbona ngathi bangavaleleka embodleleni kuze kadubuka njengekhokhokhola, kulalapho kuzafika khona okuyinto okwakwakhona. Angithi uMgabe ubekwenza okuyinto khonokho kwafika lapho kumlahla khona. Akaze kwenzakale loba kukumbali ukuthi kuthiwa abantu ngabenza so kuzaphetha kukuhle kunjalo. OSmith bakwenza abakho, oMgabe bakwenza kabakho. Yiyo into eza kwenzakala ukuthi abantu kuzagcina lapho kuyabila khona okuyimbiza kwakhona. Kungavila isidikiselo kuzasiphosa khatshana.
Ye, kodwa kuyangizona abanye vele kungani sebegadile ngakho konke lokhu.
Vele kukho kuyenzakala kustruggle babuDube ukuthi abantu bazakhathala kwesinye isikhathi kuvuke umfula njengenhlathu. Ukukhathala kwabo khona lokhu kutsho ukuthi nxa bezilapho kunywa khona kuzabe sokulamandla aphindiweyo. Mina nxa ngukhaya lokhu into kwakhona, ngoba angeke umuntu azenzele santando kuze kube ntolontolo engasiyo uNkulunkulu akwenzakali khona.
UMnumzana Nhlanhla Moses Ncube nginobhala jikelelo wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ubexoxa loGibbs Dube we-Studio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa. Sixoxe njalo loMnumzana Kudam Nsaka okubandla le-ZANU PF lakwinhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe.
Abantu bayabotshwa baba bonke lapha oyakhona. Ngikhuluma nje kulabantu athiwa babotshiwe, bebotshelwa nje khonokhu kwephula umthetho we-Criminalization Act lapha eZimbabwe. Kutshengisela ukuthi umuntu akayenzisa ntando umbuso umele ulondolozwe, akula umuntu ophezu komthetho. Nga ukhumbula kuhle, ungakhumbula ukubana eBritain silomunye umZimbabweni owabotshwa njalo esenza into efana nayo kuma-social media khonapha, wabotshwa khonale ebotshwa eBritain umZimbabweni. So lapha la kweZimbabwe umuntu engephula umthetho ukuthi uhamba kuma-social media uhlanza ukhuluma santando ikakhulu mayelana ngelizwe lakho uyabotshwa njalo kumele futhi abantu bekhumbule ukubana kule cyber act eyafakwayo yokubana even ungaze uthethise omunye kuma-social media uyakwanisa laye ukukubophisa what more laba abafika besenza ubugelekecele bugebenga kuma-social media phezu kwelizwe
kodwa-ke baba Msaka kulabanye phela abathi uhulumende wesaba abantu bathi uhulumende wazange avotelwe vele yikho besaba ukuthi abantu bangamenzela okunye asikho khonokho
Ayi abona laba bantu abantu abaphuphayo abayalelwa umuntu ocabangayo akasoze ethi uhulumende kavotela ngoba even bona abe opposition triple C sebevuma ukuthi hayi wawina uhulumende so kuqala ukuthi uvume into ekhona esegcekeni usuhamba kuhle okwesibili uhulumende uyesabani uhulumende ukhona ukubana ilondoloze ilizwe akesabi muntu kumele enze into ekhona engaqalisa ukekela ukubopha abantu siyabale chaos elizweni akusela rule of law so akayesabi uyenza okumele kwenze yikho kulamajele yikho kulama-court yikho kulamapolisi
umnumzana kudam Msaka ukubandla lezanu PF la kwinhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe ubexoxa lo Gibbs Dubois Studio 7 SARRM Kweze mapandleni abanye abesifazana eZimbabwe bathi basebenzisa imithi yesintu kwenqabela imikhuhlane etshiyeneyo kodwa ingcwethi zempilakahle zithi kumele basebenzise imithi le ngonanzelelo kubika uNokuthaba Dlamini
Abesifazane laba bathi izihlahla zesintu ziyabaphathisa ukwelapha imikhuhlane evame ukuhlasela omama ikakhulu kwabahlutshwa izinye sixoxe lonkosikazi Hlengiwe Sibanda esimfice egebha impande zesihlahla okuthiwa ngumthwente esigabeni seChimbombo wona athi usuphathise abanengi ukwehlisa ubuhlungu
isihlahla esisiyasiza kobomama ezibelethweni siyelapha siphinde futhi amahlamvu angikhona ayachiswa efake esilondeni labantwana balama ringworms lawo uyachiswa ufake uthathe uhlanzele evasini ukumgcoba
Unkosikazi Sibanda uthi sekulibanga nje beziphilisa ngalumthwente beyisigaba sesiphathise labanye abaphandle uthi umthwente lo usiphathise omunye wesifazane obephethwe isibeletho osekwehlula kwele Zambia nakobulawayo uthi izihlahla lezi yizo abakhuliswe ngazo
izihlahla lezi sintu ukuthi bazisebenzise ziyasebenza emzimbeni womuntu ziyaphindezela amandla ukubana isifo lesi sona ukwaso nxa sibuya ngephawu Nxa enatha izihlahla lezi kuyayehla ubuhlungu bangkhona
sibuye njalo saxoxisana lonkosikazi Anna Maseko ugogo laye obeyingxenye yamakhosikazi la abegebha isisihlahla uthi kulusizi indlela isintu esesiphathwa ngaso
kanti kade sabantu abasakuthandi sebegijima ngokuthi ngamachurch kodwa izihlahla zesintu ezakudala zayizisebenza sibili ukubophe sila uzubona ukuthi nga wawuthi phela ma uhlezi so engcema ungumuntu lwana kula uyabona amanzi akhona abebhelela wena ukuthatha isidini kanti isinye sakho ngaphakathi siyabe sinjani silomkhuhlane
eqeda unkosikazi Sibanda umgame ngokwengeza ukuphathisa obaba
umchithazulu uyagebha impande zangkhona uzifake emanzini ingwazifake emanzini suzabe uzinatha lazo ungakali especially kwabobaba abanye abavaleka ubuchema angabe vuke ekusene nathi engakadli lutho uyazizwa nje kumthuma ukuthi kacheme masinyane ngokuphela kokuphela ngesihlahla senesesomchithazulu
unkosikazi Olitha Ncube wesigabeni secholocho ngaphansi kwenduna omagama uthi bona njengabomama basebenzisa isihlahla somganu ukubopha ngaphansi kanye lezinye ezibalela omachisa
izibhedlela zikhatshana and kuyadula le mali sabe singela mali so siyande ukukwenza thina siyande ukuxoza umganu sisebenziselwa kwesintu siyawuhlalela and uyasibopha isibeletho ngaphansi
imizamo yokuxoxa labezempilakahle bakuleli yehlule ngoba besithi abalalazi olujulileyo ngemithi yesintu udokotela ohola isigaba sewange unkosikazi Fungayi Musinami uthe isintu sinzima ukusiphawula ngoba inkolo zabantu zehlukene
people's traditional beliefs
Angiyeke ngiphawule ngoba izihlahla zesintu zikhona emthethweni njalo zivunyelwe ukusebenza. Thina kasilawo amandla okuphawula ngokusetshenziswa kwazo.
Imithi yesintu elaphayo yabekwa kusisekelo sombuso ngomnyaka ka-1981 ngaphansi kweziqondiso zomthetho owe-Traditional Medical Practitioners Act. Nyakenye ikomiti yezempilakahle ePhalamende yethula ukuba abantu abafika amachumi ayisichiyagalombili ekhulwini 80% baya kubosiyazi bedinga ukwelatshwa ngesintu. Iningi kweleZimbabwe selidanela kiso isintu ngesizathu sokusweleka kwe mithi, ingcwethi ezelaphayo, ukuswela imali kanye lomango wokufinyelela ezibhedlela. Sixoxe njalo lomnumzana iTai Rosike olilihlo lezempilakahle elizweni kunhlanganiso yeCommunity Working Group on Health. Yena osiphendule ngokulotshiweyo esithi sekuyisikhathi ingcwethi zesintu labalapha ezibhedlela besebenzisa iscience bebuthaniswe amakhanda kwenziwe uphenyo ngamandla lukukhangela ngemithi yesintu. Uthi uphenyo lolu luzaphathisa ukuba uZulu azi inani langakunatha idosage, inani lamahlandla, ibizo lesihlahla lokunye. Ngimele iStudio 7 ngisewange eChimbombo ngingunokuthaba Dlamini.
Okwamanje ke ngidedele usithandekile Mhlanga kancane esipha eziphathelane labesifazane.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula ukusilela kwamandla amagetsi lamanzi.
KoBulawayo kunzima kakhulu, asilamanzi, asilamagetsi. Kuthiwa lapha emadamini akusela manzi. Siyamangala ukuthi kathi khona vele indaba kungakhiwa amadamu aqondane loBulawayo. Sithwele nzima ngamanzi, ngiqinisile sihlezi siqhuqa, asikwazi ukuthi senzeni. Sokugejagejwa izibhorane yonke indawo, kodwa kuyasilela ngoba awakho la manzi, awabuyi ngesikhathi abantu bewafuna. Siyahawula. Sithathe khathesi sithatha phosa amalanga ayisikhombisa ukuthi sithole amanzi ngoba kawakho. Kunzima, sibili abantu baphila ngezibhorane, besiya lezibhoraneni, besiya le bedinga, bahamba bedinga abantu amanzi. Njalo okubuhlungu ukuthi sesizawathenga, sesiyawathengiselwa. Kambe thina ogogo abangaka sizathenga ngani amazona lawo? Ngoba qiniso lomnotho welizwe lethu awumanga kuhle, awumanga kuhle ngoba sika imali yakhona siyadubeka, siyahawula, asilalutho. Kunzima, kuzaba nzima kakhulu ebantwini abaningi kumalokishi angapha, omakhokhobo mabuthweni, konke kusiyakhonahle. Asilamgodi. Abangale esilungwini bale mgodi bangcono, thina kasilamgodi. Siphila ngayenali mgodi kabhuzeni ngoba kuzaba ibuchapa bodwa, ama-toilet kasoze ageziswe, akusoze kunasi ngokuflashwe. Kuzaba nzima kakhulu umkhuhlane, kuzaba lemikhuhlane ezavela eminingi ezaba misha futhi esingayaziyo.
Isimo samagetsi ye
emagetsini lapha hayi kuzila, kubuhlungu kakhulu ngoba vele ungathenga nje amagetsi e-$10 uyakuceda inyanga uziweqele kudla ngoba lihlezi nje qhu. Sekwabangela ezinye indawo zithile, impahla zatsha, inhlahla kakufanga abantu kwezinye izindawo ngendaba yamagetsi onalawo angekho. Hhayi, amagetsi asithwalise nzima kakhulu. Akulanto futhi esingayenza, singaze sikhulume, vele kakulamuntu onakayo ngakho lokhu. Ngiyamangala ukuthi hhayi benga sezwe ngani ukuyakukhuluma ukuthi azathengiswa. Kambe ungathengisa, ukhuluma ukuthi uzathengisa abantu abakho besweli. Amagetsi shwa hhayi, phose vele siwathola okwemzuzu emncane. Njengathi eMpophoma vele kunjenja kula getsi, iyazibuye phakathi kobusuku. Yikho sesivuka khona kwithi kwithi sicharge amafoni, sizama lokuthi sicharge khonokho ngamalayithi kwethu osokukhona okuyikho okusinceda. Kunzima ngamagetsi kakhulu, kuthwalise nzima, nezinto ziyonakala ziyatsha. Kule minye imizi ithize emzileyo ukuthi itshile ngendaba zamagetsi ona lawo. Balahlekelwa, kwalahlekelwa, i-property yalahleka yonke abantu basala bengala lutho sebe sokuchila thina singalawo vele singawabona wonke umuntu phakathi kokunzima ngamagetsi kuhle laba abalezinto zabo thina asilalutho singoma sihawulela ngapha siphonga ukhangela nje sithula awasekho asekhambile njengakhathe esingihlezi so awakho unyama kuthejuya aswela lokuthi uphume uqondaka okuzabangela lokuthi abantu bachaye nxa behamba lapha bevele emsebenzini kumbe bevela kwezindawo ngoba idorobho lonke liyabe limnyama siphakathi kobunzima ngamagetsi.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Patricia Chabalala, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Uhulumende uthi uyalulungisa udaba lokusilela kwamandla amagesi ngokulungisa isitishi sewange thermal power station, ikakhulu ugatsha luka unit 8. Ngakwelinye icele uthi izesa ilobelane izivumelwano lenkampani yeChina emhlanganweni obuqhubeka kulelo lizwe lamazwe akuzwekazi leAfrika. Ikhansili yakoBulawayo yona ithi ilemizamo ngohlupho lwamanzi, kodwa ithemba uhulumende uza kwamukela isicelo sokuthi amemezele leli dolobho njengendawo edinga amanzi ngokuphuthuma ukuze kutholakale usizo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga. Siye kuhlelo liphuma lendaba lichana lendaba esiluphiwa nguNtungameli Nkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje sisebuvi esigabeni selukona enyakatho yeMandebeleni, lapho okulojaha oleminyaka elichumi lasikhombisa olunyiswe ngezinja ngamapholisa walimala kakubi. USabelo Duve uthi wayesihlalele emavinkilini ngeviki ephelileyo, lapho okwaqhamuka khona amapholisa anikela abantu ngezinja ngaphandle kwesizathu. USabelo utshele inkundla yesayithi ukuthi wawuhlaba wawulawula umkhosi, kodwa amapholisa amphendula esithi yekela zikulume mbijana. Amagqwetha athi lokhu yikwephula amalungelo oluntu okusobala. Ngokunjalo, umndeni kaSabelo kumele ubophise amapholisa ukuze ahlawulwe. Sixoxa lomunye walawa magqwetha, umnumzana Pardon Tafumaneyi. Ngiyakwamukela kuhlelo gqwetha.
Ngiyabonga Mthungameli Nkomo, ngiyabonga balaleli.
Ulubona njani lolu daba?
Udaba lukaSabelo lungiphathe kabuhlungu ukubona umntwana omncane elunyiswa yizinja. Ngikhayela nje i-account yakhe ngokuzikhulumela yena ukuthi kuhambe njani. Utshengisa nje i-abuse e-power and authority yamapholisa ukusasazela yini. Indaba leyi kumele ihlolisiswe, amabhalawa abuzisiswe ukuthi kanti vele izinja lezi zibe zidingani khona lapho bazisasazela abantu kube sokutheni. Moso umntwana omncane ole 17 years alunywe izinja bekhangele belokho behleka ayinto eluhlazo kakhulu. It's a criminal offense kahle kahle nxa siyikhayela.
Khona kusemthethweni yini ukuthi amapholisa alumise abantu ngezinja kungakhathalekile ukuthi bala macala kumbe kabalawo?
Kuqakathekile ukuthi sibe ne-context yokuthi siphendule umbuzo onjengawona lowo, because amapholisa bale dog unit, banamabhiza, bale riot unit esebenzisa ama-button sticks lama-tear gas ukuthi nxa kule ndawo ezokuthi kulebe le riot kumbe kwathini kwathini bezama ukuyuza abayithi minimum force, bayahamba lezinto zinezo bezama ukukontrola uZulu, bezama labo ukuthi be-maintain i-peace and order. This is why ngisithi i-context yokuthi izinja lezi zihambe njani e-Kenilworth ziqakathekile ukuthi abantu bezwisise ukuthi izinja lezi zisasazelwe njani ebantwini, because it does look like uSabelo ube ngomunye wama victims abalunyiswe izinja. Angeke ngathi umthetho uthi khona kumele belumise abantu, but nxa kuyukuthi bayazama ukuthi becontrol kungaba kuyirayothi or kule imvikela kumbe kuyini okwenzakalayo, amapholisa ayahamba belezinto zenezo, amabhiza kumbe izinja, i-right gear. So ngizama ukuthi lapha without context eyokuthi khona kube kuhamba njani eKenilworth ukuze i-dog unit izihambe khona ngale, kuyini kade uhamba endaweni. But in a nutshell, angeke ngathi amapholisa baba le-dog unit yokuthi balumise abantu. No, no, that's not correct. I-dog unit liana is there for purposes of controlling mobs and using minimum force, not ukuthi khona bahamba lezinja belumise abantu. But looking at it from an overview without the context, yinto engani yangikhathaza ukuthi angila the other side emapholiseni ukuthi kanti kube kwenzakalani eKenilworth lapha amapholisa la ezehambe lezinja khona ngale, because it's not an easy thing. Wabona i-dog unit isihamba endaweni.
Sesibonile kanengi amapholisa ehlukuluza abantu ngendlela ezichiyeneyo. Abanye babo becine bewabophisa enkantolo, bedinga ukuhlawulwa, bencediswa ngamagqwetha. Imo likaSabelo iyenelisa yini ukwenza okufanayo?
Ye, kuqakathekile ukuthi imuli idinge amagqwetha awe-human rights. Ngikhola bakhona labantu abangabhadalwayo, befinyelele kibo, bekhulumisane labo. Because amagqwetha lawo bazathatha ukuthi bebekwazi ukuthi emapholiseni, from the side of the story, amapholisa kuhambe njani. It's very possible ukuthi kube le negligence emapholiseni yokusasazela izinja. I-context lana kade ngikhuluma ngayo ibe khona, kwazakala ukuthi khona kuhambe njani endaweni, so that nxa kuyukuthi khona into leyi iyenziwe phandle komthetho, balalo ilungelo lokuthi hayi bethathe inyathelo elokuthi besuwe Minister of Home Affairs lama damages. Ngithe mbala nje ngisiza ukuthi amapholisa have not been very cooperative in terms of medical report, that kind of action siyayikhondema. Amapholisa kumele bencedise imuli, kungabi ngazani sebe-cover, sebevala-vala. As you know, umuntu angalunywa kumbe angashaywa, i-police report iyafunakala. We implore amapolice ukuthi they need to cooperate as quickly as they can. Amabhayithi are very dangerous. So yes, they can pursue illegal remedy from the courts. Again, having looked at the context, ama lawyers on the ground bayakwanisa ukuthi bebone ilungelo elingathathwa ukuthi bencediswe ngama lawyers, and also to get treatment and the damages and also any costs ezabe zikhona uhamba. Ngizwa they are moving between Nyathi lakoBulawayo, all those traveling costs, pain and injury, konke lokho yizinto ezingathi ngama damages bayakwazi bephiwe bebhadalwe ngemva kokuhlolisisa ukuthi kuhambe njani.
Siyabonga Gqwetha, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga Nkomo, thank you Studio 7 for having me today. Libe lelanga elihle, thank you very much.
Lapho besixoxa leGqwetha elilwela amalungelo oluntu, umnumzana Pardon Taphumaneyi. Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Thiyani indlebe njalo kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga uNtungameli Nkomo, ungadinwa la kusasa.
Zimbabwe.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba lentokazi yakongwenya uShayilet ocula umdumo wamapiano. UShayilet ungumculi osacathulayo odabuka ePlumtree kodwa uhlabela eKwelebotswana. Lapha uphethe isingu yakhe entsha elesihloko esithi Sabela, kungxoxo ayenzelwa uNtungameli Nkomo weStudio 7.
Zonke esihlukeneyo ibizo ngoShayelethi Ngwenya ngiphuma kwezinyama komqeguli emculweni bengisaqala ngihlabela amapiano isihloko sengoma sithi mama sakela kunini ngilimenisa ungabalisi ngenhliziyo konke kuzothina
ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bawuthola njani
abangathanda ukuxhumana lami ngitholakala ku 7782-2302 lapha engitholakala khona ngokuhlala ngisebhotswana
abalandeli ubatshiyela wapha manje
ngiyabonga ukungilalela into engayitsho yokuthi bengicela lingisapote and angiyiphelela la ngiyaqhubeka ngezomculo
Siyabonga ntungameli Nkomo ngokusipha uhlelo abaculi bethu luyeza olunye uhlelo ngeviki ezayo. Singeke hlukani ke sikhangele ebezikhokhela abaphikisa eZimbabwe bathi ukukhahlanyezwa kwabo kuveza ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wesaba uZulu. Abanye abesifazana eZimbabwe bathi basebenzisa imithi yesintu ukwenqabela imikhuhlane etshiyeneyo. Olivalelisayo ngutaba kancube abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.